Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesibili mhlaka 15 kuMbimbitho 2022, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngenxa yokukhwela kwamafutha ezimoda, kutsho khona ukuthi izinto zonke zizakhwela ngokuba zihanjiswa ngamafutha ezimoda. Akulanto ezasala phansi. Njalo nxa ngabe lokhu iqhubeka impi lezi zinto zenotho kwiRussia, kutsho khona ukuthi singagcina sibona amafutha ezimoda esedlula i-$3 kusiya phezulu ilitha. Ngaleyo ndlela kuzabe kusitsho ukuthi izinto zizadlula indlela emangalisayo.
Inengi lihlaba umkhosi ngokukhuphuka kwentengo yempahla elizweni, ikakhulu ukudla lendleko yokugada amabhasi lemichova.
Bahlanganisa abantu abayinzalo ye-Umzingwane district ngokubumba inhlanganiso kuWhatsApp ezagoqela amazwe wonke jikelele, lapho besikhumbulela khona ukuthi abantwana abayinzalo yeUMzingwane bakhona. Kwatholakala imali eyasiza ukuthi kupendwe i-outpatients department, kuthayilwe phansi, kuphinde kufulelwe.
Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esiqintini seMzingwane eMathabeleland South ezihlala emazweni seziphathise ngokwakha indlu yezigulane lokufulela amahofisi esibhedlela se-Esigodini ebesesibhidlika. Soku sasungulwa uhlelo lokufaka impawu ezenziwe ngemitshina, ama-electronic ear tags, endlebeni yezifuyo ezisemzini esemngceleni weZimbabwe leBotswana, ukwenzela ukuthi abanikazi bebe lolwazi lokuthi zingaphi, bezilandele zingalahleka kumbe zingajotshwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inengi lihlaba umkhosi ngokukhuphuka kwentengo yempahla elizweni, ikakhulu ukudla lendleko yokugada amabhasi lemichova. Lokhu kuza ngemva kokuqonga kwentengo yamafutha ezimota kabili kuyonale inyanga kaMbimbitho. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Embikweni owethulwe ngabenkampani ebona ngezamandla kagetsi lamafutha ezimota eZimbabwe Energy Regulatory Authority, bathi lokhu kubangelwa ikukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota emhlabeni jikelele okufuqwa yimpi yokuhlaselwa kweUkraine ngeleRussia. Ugatsha lweZimstat luthi imali esidingakala ukuphilisa imuli elabantu abayisithupha ngenyanga kaNhlolanja iqanise yaya ngaphezu kwenkulungwane ezingamashumi amahlanu zamadola eZimbabwe, i-54,864 RTGS. Unkosikazi Belinda Maphosa ungumongikazi uthi imali abayingezelelweyo uholo ihle yaphelela emoyeni.
Besiphiwe i-20% increase, kodwa khathesi nje ungakhangela ngendlela into ezikhwele ngayo ukhangele impuphu, vele uyabona ukuthi i-increment lana esiyitholileyo khathesi vele ayithengi lutho. Kunje siholile sibili ilamuhla, but kodwa imali yakhona vele lokhu ithenga khona lokhu ade sikuthenga, ubone futhi okunye sokudula kakhulu asisakukwanisi. So vele khathesi izinto zikhwele kakhulu, uhulumende kakhiphe i-RTGS le asiphi US dollar, mboni ngani lokhu ngaba ngcono, le nto ziyekele ukukhwela lezo ama-fuel.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, uthi impi ye-Russia ingaqhubeka lentengo yamafutha ezimota layo izaqhubeka ilokhe ikhuphuka.
Ngenxa yokukhwela kwamafutha ezimota, kutsho khona ukuthi izinto zonke zizakhwela ngokuba zihanjiswa ngamafutha ezimota. Akulanto ezasala phansi. Njalo nxa ngabe lokhu iqhubeka impi lezi zinto zenotho kwiRussia, kutsho khona ukuthi singagcina sibona amafutha ezimota esedlula i-$3 kusiya phezulu ilitha. Ngaleyo ndlela kuzabe kusitsho ukuthi izinto zizadulela indlela emangalisayo. Kuyadingeka ukuthi uhulumende adinge indlela zokuvikela abantu kulokho, anga phakamisa izandla linde kuphela konakala.
Umnumzana Mqondisi Maphosa osomabhizimusi wakobulawayo uthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota labo baza kudlulisela kubathengi.
Izera yona ivele igijimela ukukhweza intengo yamafutha, kodwa singakhangela kungaba impi yona le eseRussia ingaveli phele intengo yona isoki yehle, okungangokuthi bona basebenzisa into eyenzakala khathesi khathesi nxa befuna ukuthi bekhuphule intengo, kodwa ukuthi intengo iziyehle lanxa impi siphele Russia siyabona ukuthi kuyaqhubeka kulokho kunjalo, okusho ukuthi impilo zabantu zizaqhubeka ziba nzima ngoba lathi intengo leyi kufanele siyiqhubeke siyinikeze abantu abathenga kithi. Akula ndlela esingasurvive ngayo esingasila ngayo thina abamabhizinisi ngoba indleko lezi zivele ziyazitshaya emindle busuku.
Unkosikazi Mayebonge Msipha ophila ngokuthengisa uthi kuba nzima kakhulu empilweni yabantu ngoba bengela mali.
Isikhathi sonke amafutha ezimota angakhwela, yonke into iyakhwela. Njengabantu abazisebenzayo kubuhlungu ngoba imali esiyitholayo iyake ekudleni. Pho njengoba into yonke ikhwelile ikakhulu ukudla, kuyasihlukumeza kakhulu ngoba impilo isinzima kithi esitholayo mbijana. Laba abangela ke baza kwenza njani? Impilo isinzima kakhulu.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi ukuqansa kwentengo yamafutha ezimota kuthinte izigaba zonke zomnotho welizwe. Intengo yempahla isiqansile ngoba imbadalo yokuthwala impahla ikhuphukile. Lokhu njalo sekwehlise isisindo seholo likaZulu ngoba sekukhuphuke intengo yempahla, okudala njalo ukuba impilo kaZulu yehle ngamandla. Isisindo semali yakweleZimbabwe laso lokhu sisehla ngamandla nxa siqathaniswa leyamanye amazwe ngenxa yokukhuphuka kwamafutha ezimota lokhu. Imele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba kamantshi wakobulawayo wenqabile ukwamukela isicelo sokuthi icala eletheswa intatheli izindaba esebenza izimele uJeffrey Moyo lilahlelwe khatshana ngoba abatshutshisi benelise ukusuthisa idale ngobufakazi bokuthi ngempela uMoyo kumele athoniswe. Umantshi ugcine ebeka usuku lukamhlaka 28 kumabasa ukuthi uMoyo azemiswa phambi kwamthethwandaba ithoniswa. Wetheswa icala lokwephula umthetho ophathelane lokungena lokuphuma kwabamanye amazwe eZimbabwe. Ubikwa wenza lokhu ngokuphathisa intatheli izindaba ezimbili ezidabuka eMelika ukuthola ingwalo ezingekho emthethweni ezokungena elizweni zizosebenza. Kodwa omunye wakhe obesetheswa cala linye osebenzela ikhomishini elawula izokwethulwa kwezindaba iZimbabwe Media Commission uThabang Manika obesetheswa icala linye utholakale emsulwa wahle wakhululwa ngolwesibili lweviki edluleyo. Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esiqintini semzingwane eMathabeleland South ezihlala emazweni seziphathise ngokwakha indlu yezigulane yokufulela amahofisi esibhedlela se-Esigodini ebesesibhidlika. Basukumela phezulu beqoqana njengenzalo yakulindawo kulandela izithombe ezamemetheka kumakhasi okuzilibazisa i-social media ebonisa isimo esibi salesi sibhedlela. Kubika intatheli izindaba iStudio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Uhlelo lwesigodini hospital project lwasungulwa ngabahlanu, umnumzana Ngqabuto Hanyana, umnumzana Thobani Ncube, unkosikazi Lucia Dube, unkosikazi Thulani Ncube, lo mgcinihlalo wabo unkosikazi Rosette Sibona, bonke bayinzalo yasemzingwane, kuyibo njalo abakhokhela emkhankasweni wokubuthanisa imali yokulungisa lesi sibhedlela. Usibona uchaza ukuthi basebenza njani.
Sahlanganisa abantu abayinzalo yeumzingwane district ngokubumba inhlanganiso kuWhatsApp ezagoqela amazwe wonke jikelele lapho besikhumbulela khona ukuthi abantwana abayinzalo yeumzingwane bakhona. Kwatholakala imali eyasiza ukuthi kupendwe i-outpatients department, kuthayilwe phansi, kuphinde kufulelwe.
Uya phambili okasibona egcizelela uqakatheka kwalesi sibhedlela.
Izihlobo zethu nabantu abazalwa kuwona lwana umango bathi nxa labo besiya kwelatshwa babesendaweni ekhangeleka kuhle. Isibhedlela sesigodini sisemgwaqweni oya khonale eboda yeSouth Africa usukela koBulawayo. Sisiza noma ngubani ongavelelwa ingozi kumbe ukugula ekulewo mango.
UZulu wakulumango ujabule kakhulu ngokubona isibhedlela sawo sesilungise kahle. Omunye wabo ngumnumzana Ndabe Zitha Khumalo.
Thanda ukubonga kakhulu kuma diasporans nabanye nje abaphathisileyo ukuthi kurenovethwe isibhedlela sesigodini sekubukeka kupendwe kahle. Hayi kuhle kakhulu. Bese sisidala lesi sibhedlela. Siyabonga kakhulu inkosi libusise. Ngezandla zenu ezingabanga lukhuni.
Omunye layo othintekileyo ngobuhle obenziwe kulesi sibhedlela ngunkosazana Sithokozile Mhlanga odabuka eMzingwane.
Isibhedlela sesigodini besisesabeka, mina vele bengeke ngivume ukulaliswa khona ngoba ngambona ngani ngiyafela khona. Awu sokukuhle khathesi okwamagama. Siyabonga kunzalo yakithi ngokusilungisela isibhedlela sethu, uNkulunkulu abakusisi.
Abathayeli labo somabhizinisi bajabuliswe ukuvuselelwa kuhle kwesibhedlela abathi sinceda bonke abantu abahamba ngomgwaqo osukakoBulawayo kusiya eGwanda nxa begula. Umnumzana Ngqabutho usamamo ngomunye wabo.
Ngiyabonga kakhulu ebantwini abakudiaspora ngosizo lwabo abalwenzayo esibhedlela lesi sesigodini ebesisifile ngokusivuselela. Kuyimpumelelo enhle kakhulu ebantwini bakithi ngoba hey kunzima kuba lezingozi zomgwaqo laphana abantu beswele lokuthi bazohanjiswa ngaphi sebelimele. Liyazi uBedbridge Gwanda Road umgwaqo obhizi kakhulu.
Abesigodini Hospital Project bantu umsebenzi usemnengi kulesi sibhedlela njalo bamanga bafuna ukulungisisa amanye amahwazi. Ngakho sebeqalisile njalo umkhankaso ukubuthanisa imali yokuncedisa esigabeni sesibili sokulungisa lesi sibhedlela. Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ngokutshona kwelanga layizolo abantu abaphose bafika amakhulu amane 394 bahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 elizweni. Leli gcikwane labulala ababili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Lokhu lwaqhamukayo lolu bhobhane eminyakeni emibili edluleyo. Kutholakale abazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 242.9000 bele COVID-19, okulinani eligoqela inkulungwane ezingamakhulu amabili zabasila kulomkhuhlane 232.4000. Owabulala abedlula inkulungwane ezinhlanu 5.4000. Okwamanje sokuhlatshwe izigidi ezedlula ezine 4.4 million. Ijekiseni yokuzivikela kuleli gcikwane elizweni jikelele. Ku-Live Talk namuhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabasakhulayo kunkuthazo yokuthi babhalisele ukuthola ilungelo lokuvota ku-voter registration lamalungiselelo okhetho ama-by-elections. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umcebisi omkhulu kwezomvikela welizwe kwelemelika uJake Sullivan uxwayise eleChina kubana lingalokothi lincedise eleRussia lapho lihlasela kwele-Ukraine ngoba lingetheswa izijeziso ezilukhuni ngamazwe omhlaba. USullivan wethulele sesixwayiso ekuhlanganeni kwakhe lomeli weleChina eRome izolo. EleChina lihlala lilandula ukuthi lincedisa eleRussia kwezebutho. Ugatsha lezomvikela kwelemelika libika ukuba ibutho lakwele Russia likhanya selivinjwa ukuhamba ngesiqubu esikhulu ukuhlasela enkabazweni le-Ukraine ngoba kalizange lihambe umango omude ngempela sonto edluleyo. Umongameli Joe Biden welemelika wethesa umongameli Vladimir Putin wele Russia umlando wokubangela ukuqansa kwentengo yempahla nokuphazamiseka kwemisebenzi yokulungiswa kwalezi mpahla ukuguqela ukudla ngokuhlasela akwenze kwele Ukraine. Lokhu uBiden ukutsho lapho ikhuluma emhlanganweni we-National League of Cities owenzelwe esikolweni selizwe lakhe eWashington DC izolo. Kulezi gidi ezedlula izine zabantu bakwele Somalia ezibikwa zilakho ukubhekana lendlala enkulu nxa izulu lingasananga ngenyanga ezayo ekaMawasa. Kubika abenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba uhlangothi olubona ngezokutholakala kokudla oleWorld Food Program abe-WFP baxwayisa ukubana leli lizwe elisemhlubulweni oweHorn of Africa lilakho ukubhekana lodubo lendlala olugcine ukubonakala kulelo lizwe ngomnyaka 1981. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Sudan bangene ezitaladeni zesigodlo salelo lizwe iKhartoum izolo zitshengisela zisola ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho lakulelo lizwe ekupheleni komnyaka odluleyo. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba usecretary of state Antony Blinken wamukele inhloko kahulumende yakwela Ivory Coast uMnumzana Patrick Achi emahofisini akhe izolo. Amacele omabili abekhangelele ukuhlaziya indaba eziphathelane lezokuthengiselana kwamazwe omabili kanye lezomvikela. Amantombazana edlula ikhulu akwele Burkina Faso abalekele udubo lokwendiswa besesebancane kwabesilisa asebengamaxhegu babiwa sebephephele endaweni ehlala amasista enkonzo yamakatolike eye Saint Maria Goretti edolobheni elekhaya lapho asebegcinwe khona.
Abakhokheli bamazwe ePoland, Slovenia, leCzech balubhekise kwele Ukraine namuhla ukuyasekela lelo lizwe ngesikhathi leRussia liqhubeke ngokuhlasela isigodlo namuhla kwabhubha abantu ababili. Umeya walelo dolobho uthi sokulekhefyu ngakho abantu abaseyi kuvunyelwa kuhamba-hamba mahlayana kusukela namhla ntambama. Umanyano we-European Union usuwethese leRussia izijeziso zenotho njalo amazwe amaningi ayasola ukuhlaselwa kweUkraine okwenzakale kusukela kumaviki amathathu edluleyo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe bezifunda eUkraine zithi sezenelisile ukufika ekhaya ngemva kokuphathiswa nguhulumende labanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Lo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa.
I-Ukraine izozama ngakho konke njengawonke nje amazwe uma ehlaselwa ngelinye azozama ukuyilwela, azozama ukuyivikela. Kodwa ke uma ngabe kukuthi sibuka ukuthi iqondane nobani ayizukuba nawo amandla i-Ukraine yokuthi imelane nesimo lesi kuze kube sekugcinene ngaphandle kokuthi ivume ukuligoba uphondo. Ngoba okwenzakalayo nokuzokwenzakala nxa ngabe kuwukuthi sigxila kakhulu emadolobheni kuzoba nokulimala okukhulu kakhulu kubantu kazana abayizakhamuzi zase-Ukraine, omama labantwana. Lokho sokungenza ukuthi i-Ukraine ithi nxa ibuka lokho kulimala ibe isihoxa isimpi. Kodwa ke ayilawo amandla i-Ukraine ukuthi imelane ne-Russia. Okwesibili amazwe omhlaba avele ayancedisa ikakhulukazi wona amazwe ase-Europe. Kodwa ke ukuncedisa kwabo abakunikeza i-Ukraine yiko lokho ukuthi phela i-Ukraine akuyona imemba yenatho abakwazi ukuvela bangene ngamasosha beyoncedisa ukulwa. Ngoba sizwile futhi laphayana uVladimir Putin esabisa ngokuthi yena uphethe i-nuclear. Uma ngabe kuyukuthi sekufika kuleso sigaba nxa lamazwe angangenela uzayisebenzisa kuyabe kungasaphephile kuyena wonke umuntu kumhlaba wonke. Ngiyakholelwa ukuthi amazwe ke entshonalanga kungenzeka ukuthi abakufuni ukuthi kuze kufike lapho.
Ngombono wakho impi le izaphetha ngani?
Ebugcineni asiyiboni iRussia isima lempi ingayiqedanga. Sibona ukuthi ekugcineni ukuma kwayo iRussia kuzabe lapho umbuso walendoda uZelensky sewile. Ngoba uPutin usebenzisa khona kanye lokho kusetshenziswe yiwo amazwe entshonalanga o-America sibabona besiyangena eBelgrade, sibabona bengena e-Iraq, sibabona bengena e-Libya, e-Syria, abazange bayichiye impi yabo bengaqedanga ngo-president bakulelo lizwe ngaphandle nje kwe-Syria kuphela. Kodwa kulawo amanye amazwe baphuma beyiqedile impi ngokuthi loyo oyayibusa ngaleso sikhathi bebemkhiphile emandleni okubusa. Ngicabanga ukuthi iRussia nayo izalwela ukuthi ifike kuleso sigaba, ukuthi lapho kuzomiswa khona impi kuzoba yingoba leli qembu elibusa iUkraine seliphumile emandleni okubusa, okwenzela ukuthi iRussia ibe nesandla ekwakheni kabusha lo ozabusa, athima ebusa abe ngovuna iRussia, abe ngovuna okufunwa iRussia ukuthi iUkraine ingayithathi imembership yenato. Kodwa ke futhi kusabuyela kuyo leyana into yakudala ye-Cold War, ngokunye ke futhi esingakulindela ukuphela kwayo lempi ukuthi sisengabona isibuya noma ingabuya ngezinye indlela kodwa isibuya back i-Cold War, njengalokhu umhlaba owawuyikhona kuqala ukuthi wawuhlukane phakathi ngale ndlela owawuhlukane ngayo phakathi kwamazwe ayexhasa iRussia namazwe ayixhasa iAmerica.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Sokuza sungulwa uhlelo lokufaka impawu ezenziwe ngemichina, ama-electronic ear tags, endlebeni yezifuyo ezisemzini esemngceleni weZimbabwe leBotswana, ukwenzela ukuthi abanikazi bebe lolwazi lokuthi zingaphi, bezilandele zingalahleka kumbe zingatshontshwa. Umqondisi Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Kulandela umhlangano phakathi kwamazwe omabili ongenwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe weBotswana uMnumzana Mkhwetsi Masisi, sokuzasungulwa inyathela lokufaka izifuyo impawu zama-electronic ear tags. Lokhu kuyindlela yokuphathisa ekuluseni kokuntshontshwa kwezifuyo ezigabeni semngceleni yamazwe omabili. Ukufaka ama-electronic ear tags endlebeni zenyamazana kubuye kuzaphathisa ukuthi kwaziwe ukuthi zingaphi ngesikhathi esithile, njalo kube lula ukulandela umzila wazo. Umlimi kucele leZimbabwe uMnumzana Mhlupheki Dube uthi leli linyathela elingaphathisa ukwehlisa udubo lokuntshontshwa kwenkomo.
Ludaba mina ndilubona ludaba oluhle kumangalisayo. Ludaba endilubona ludaba oluthuthukisa ukufuya. Ukuntshontshwa kwezifuyo kuyinto ebisela abalimi emuva. Balima sikhumbuzaneni ukuthi isifuyo sona nxa sikhuma ngenkomo yinto eduru kungakanani. Sikhuluma ngento enxenye yabo $1,000 okungangabo R15,000 inkomo eyi-1 umuntu abuye nje athinte ahambe.
Kodwa uDube lokukhathazeka ukuthi ukufaka ama-tag lawa kuzabuya le ntengo ephezulu, uthi lokhu akungeke kwaphathisa iningi labalimi abampofu emaphandleni.
Ludaba oluhle kakhulu. Ngingazi-ke ukuthi ludaba yini olungayenzwa luphumelele. Ngakho ngoba nanku phela into ze-technology, thina njengamazwe asathuthuka siyasilela emuva kokunye, okungangokuthi amafoni nalawa ama-cellphone akulezinsuku. Kulezinye indawo ezigabeni ezisemaphandleni lapho ama-cellphone angabambi khona, okuzayenza-ke ukuthi le mzamo yokulonda isifuyo usebenzisa lawa macici mhlawumbe kungasebenzi ngendlela efaneleyo.
Ngakucelele eBotswana uMnumzana Isaac Mahosa, yena uthi mhlawumbe inyathela leli lingaphathisa, kodwa njengoDube ulukhathazeka ukuthi lolu hlelo luzaqhutshwa njani ngoba abanye bengela mali yokwathenga amacici lawa.
Yes, it is a commendable step towards addressing this problem.
But the challenge could come.
Kuhle sibili kodwa kulokukhathazeka ukuthi lokhu kuza kwenziwa njani. Iyakhulu sikhangela ukuthi lokhu kwenziwe emakhaya. Lapho ngela mthini yakulezi nsuku kodwa ngumzamo omuhle kakhulu.
Iphephandaba le-Chronic libike ukuthi ogokhela ikomiti ebona ngodaba lokuntshontshwa kwenkomo umnumzana Gazembe Gazembe uthi uhlelo lolu luzasungula emzini wemlambapeli ugcele neZimbabwe. UGazembe uthi leli ngelinye lenyathela lokuzama uqeda udubo lolu kulandela ubunjwa kwekomiti lamalunga aphuma emazweni omabili. Umongameli Masisi ekhuluma emhlanganweni phakathi kwenkokheli yeZimbabwe leBotswana oyenzelwe eVictoria Falls ekuqaleni kwayona lenyanga uthe ukuzama uqeda lolu dubo kuzabanika ukuthula.
It is pleasing that we have agreed to establish a specific joint framework for cooperation.
We are jabulisa ukuthi sasivumelene ukufaka ikomiti ezaphathisa ukuthi siqede udubo lokuthandwa kwesifuyo.
Isigaba sangezansi kule Mandebeleni kakhulu imizi engentshonalanga kweGwanda yiyo ebhekane lodubo lokuntshontshwa kwenkomo njalo zidutshulwa uma zingachaphela kwele Botswana. AbeBotswana bakhala ngokuthi inkomo zintshontshwa beZimbabwe abafika emzini esemngceleni behlomile. Sokuyiminyaka eminingi udaba lwezifuyo zabele imizi esemngceleni yamazwe amabili ludala ukufuthelana. AbeZimbabwe bekhala ukudutshulwa izifuyo zingachaphela kwambo makhelwane ukuthi AbeBotswana bona bakhala ngokuthi ezabo ziyantshontshwa. Ngingumqondisi duku wendaba zeStudio 7 ngisaron kwele Botswana.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela iningi likhala izimathonsi ngokukhuphuka kwentengo yempahla elizweni ikakhulu ukudla lendleko yokugada amabhasi lemichofa. Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esiqontini semzingwane emathebeleleni South ezihlala emazweni seziphathise ngokwakha indlu yezigolane lokufulela amahofisi esibhedlela esigodini ebesesibhidlika. Sokuzasungulwa uhlelo lokufaka impawu ezenziwe ngemichina ama-electronic ear tags endlebeni yezifuyo ezisemzini esemngceleni weZimbabwe leBotswana ukwenzela ukuthi abanikazi bebe lolwazi lokuthi zingaphi bezilandele zingalahleka kumbe zingatshontshwa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.